Uzulu wakoBulawayo labenhlangothi zonke zempilo bebethe gwaqa lamhlanje behlaziya ngodaba lwemali abathi luyinsindaba phendule okwamanje elizweni. Unkosikazi Tendai Bobo wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development uthi uhulumende uyephula amalungelo oluntu ngakwenzayo.
The issue here is that our government is not following a constitutional and legal procedures on how to borrow.
Indaba ekhona lapha yikuthi uhulumende wethu kalandele amalungelo esisekelo sombuso lezinye indlela ezisemthethweni nxa lapho kubolekwa imali. Ngoba nanku uZulu kabuzwa njalo nxa beboleka ababoleki bakhawule lapho okushiwo isisekelo sombuso.
Unkosikazi Pretty Sithole osakhulayo uthi baphatheka kubi ngezikwelede zelizwe.
Sizwa silokuphatheka ngendlela engajabulisiyo ngoba uZulu kumele athintwe andubana izikwelede zenziwe njengoba ethintwa ngemva kokuba izikwelede sezithethwe. Uhulumende ulomlandu wokunanzelela amalungelo oluntu ngokuthi uluntu uphathe kanjani, ngoba singakhangela namhlanje uZulu weZimbabwe umahlikilili usebuhlungwini ngendaba yezikweredi azibuza zona ukuthi zathathwa njani, zizabhatala njani. Ngiyakhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ama rights abantu njalo ukuze abantu bahlale bemsupporta ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Ben Ncube uthi bayathaba ukuthi idale lephalamende selingenele ukubana lincedise uZulu kulokhu okwenzakala elizweni.
So uhlupho esilalo ukuthi khona izikwelede lezi azibodidwa. So mina ngijabulile ubana bakhulume ngendaba yokubana iZim Court ikhankasela obana iMinister of Finance i-audite lezo zikwelede ukuze singabi le situation efana laleyana eyokuthi saphiwa izikwelede ezenational airline eZimbabwe kwathiwa khona kumele irecapacitetwe, kodwa sananzelela ukubana kulendiza mthina ezathengwayo kodwa phambilini sezwa kuthiwa no zazingasathengelwanga. Sathola ukubana iZimbabwe Airways yayingaso yelizwe.
Unkosikazi Melissa Nxumalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi kumele amasela abanjwe phambilini kungakwenziwa okunye.
Kungaqali kubanjwe bona laba abantu fele abatshontshayo kuqala elizweni, singakaqali first sibuye ngokuthi singabhadala kanjani. Abantu abatshontshayo ngobani? Izinto kazi odithwe ngendlela ezimele zi-odithwe ngakhona. Umuntu obanjiweyo ebona ukuthi umuntu lo uyangaphi, sikhuma kathesi ule 15 billion eyahambayo, asikwazi okathesi ukuthi ngaphi 15 billion le isingakhona ukubhadala isikweletu zonke, but 15 billion ehambileyo ama-minerals, amayinwa, amabhoda, imali ziyangena, zingena nge-forex, but sinezikwerede singawusisiyo njengama-citizens ukuthi imali yangona iyangaphi, ihamba lobani, iyenzani lapho ekhona.
UZulu wakoBulawayo uveze ukukhathazeka ngendlela aphathwa ngayo, ukuthi bona abaziswa ngokwenzakalayo, inkokheli esembusweni ichaphaza inotho ingadingi amacebo lembono yabo okungaphathisa ilizwe ukuthi liphume enkingeni elibhekane lazo. Loba bengathabanga bathi bazizwa belokuthokoza okuncane ngoba kulezinye inhlanganiso ezibakhangelayo njengomphakathi ezifana le-Public Policy Research Institute of Zimbabwe abayibo abaqoqela umhlangano owenzelwe e-Fidelity Life Center koBulawayo phansi kwendikimba ethi Zimbabwe's Debt Crisis and its Implications to the Ordinary Citizens. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.